kanti kasizanga sibone uDaniela njalo nabakwemthoza sebebelile emisebenzini yabo, kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esingabaziyo abakhonza ubhoda nedolobha namhlanje asicabangela ukuthi bangabe bayabantu labo abafolayo abe-security sector abangena bakithele sengibona izimota labanye abantu esingabazisiwe esingahlali sibabona emzile sipinze sibabone namhlanje bagembe lapha ethawuni bayabhodabhoda khonapha njalo kunabanye abantu abahlukuliziweyo izolo amavendors abathengisayo kakhulukazi omama abathathelwa izinto zabo nabo siyabona lokho bedibeka abanye sebeqalisile sebeqale izinto zabo ezithengiswayo njengamatomatisi nemibhida nokunye sebeqalisa ukuthi bakwanise ukuthengisa njalo noma izolo kwakunzima abazange baphiwe ithuba lokuthi bathengise izinto zabo abanye vele bathathelwa izinto zabo.
Labo ababotshiweyo kuthiwa kuhamba njani?
Ababotshiweyo labo yibo abacatshangelwa ukuthi yibo ababe organizer ukuthi kube nodlakela ukuthi bakhethi bahle bapholiseni bathi basayenza ama-investigations ukuthi babone ukuthi yini okwayenza ukuthi izinto ziphile sezifika nodlakela.
Abalimeleyo-ke banjani njalo ungasitshela ukuthi bangaki?
Thina kasikakwanisi kakhethi ukuthi sibekwazi ukuthi abalimalayo bazani, kodwa kakhethi thina esikwenzileyo ukuthi siyathaba lethuba lolu olisinike lona thina ukuthi sikhulume emoyeni. Siyacela ukuthi bonke abalindeleyo ababuye ehofisini yetiza e-Base Class kumbe bathi sibafonele sikwanise ukuthi sibanike uncedo lokuthi bayelapha bengela imali eyabe beyikhupha. Yisho isicelo esilapho soleso. Siyacela ukuthi manabe khona abalimeleyo kumbe omunye umuntu okwaziyo omunye owalimalayo izolo ngenxa yokudlahela owayenzakala izolo akazise thina